Kwakuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolesine mhla ka-20 kunhlangula 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo.
Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC Radio 4, wangena Radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awaba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zezitshewa ezifundeke esishona.
Intatha lezindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucia Sini obhubhe ngomvulo. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi uzaqhubeka ephathisa iziphepheli eziselizweni leli ukuba zibe lempilo ehlelekileyo. Wethule lokhu ngesikhathi emanyenelo lamazwe omhlaba kunanza ilanga leziphepheli ele World Refugees Day. Lanxa iziphepheli ezisethongogara refugee camp esechipinge esabelweni seManicaland zincoma ezikwenzelwe nguhulumende zithi kunenge okunye okufanele akufeze. UTobias Mutsingwa usetholela lolu daba esethongogara refugee camp esabelweni seManicaland.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba awakhetha ukulandela iziqondiso zomthetho wokulondoloza impilo yeziphepheli owe International Refugee Law. Kuleziphepheli ezingafika inkulungwane ezingamachumi amabili lantathu eZimbabwe, njalo ezifika phose inkulungwane ezilichumi lasithupha zisetongogara refugee camp. Kuziphepheli lezi, iningi lidabuka kwele Democratic Republic of Congo. Abanye bavela eMozambique, Burundi, laseRwanda. I-Studio 7 ikhulume lesinye isiphepheli esihlala kule inkampa unkosikazi Naomi Mbuyi okhonone ngokungaphathwa kuhle ngezinye iziphepheli ngoba engumfelwakazi.
Especially if you are a single mother, you are not allowed in the society like that much.
Lapha angikhululekanga ngoba omama abasemendweni babona ingani ngingathatha amadoda abo. Kunendawo lapho abangixotsha khona ukuthi njalo akukho lula ukugcina abantwana abathathu ungumama ongelandoda.
Esinye njalo isiphepheli esikhulume leStudio 7 eTongogara ngu-Evidence Hazikama Hayviriyamana, yena owazalelwa wakhulela kuleli njalo olenhlanganiso encedisa abanye abasakhulayo.
So you find in terms of the education part we have these refugees that are also dealing with it, the likes of
sibanika ulwazi phezu kokuzigcina kanye lokuqakatheka kokuya esikolo endaweni zokuzilibazisa ukuze bengatholakali entweni ezifana lokuthatha izidakamizwa kule midlalo etshiyeneyo esilayo.
Ekhuluma emkhosini wanamuhla wokuthakazelela iziphepheli oqhutshelwe eTongogara refugee camp, umsekeli kamphathintambo obona ngezisebenzi zikahulumende kanye lokuhlala kuhle kukaZulu unkosikazi Mercy Bima uthe lanxa kulukhuni kwezomnotho uhulumende uzaqhubekela phambili ukusiza iziphepheli.
Sizaqhubekela phambili sinceda iziphepheli ukuze lazo zenelise ukwenza imisebenzi engaziphilisa ngcono. Lokhu kuhle ngoba ukuphumelela kwale misebenzi kuyaphucula njalo umumo womnotho welizwe lethu.
Uhulumende uphathisana lenhlanganiso ezibalisa e-World Food Program, le-United Nations High Commissioner for Refugees, kanye lamazwe agoqela ele-Canada lele-Melika ukugcina iziphepheli ezisetongogara. Okhokhela inhlelo eziqhutshwa yinkampa yeTongogara, uMnumzana Johannes Mhlanga, ubonge usizo lukahulumende njalo wazisa ukuba kusukela kumaviki edluleyo, uhulumende wenelisise ukuncedisa iziphepheli ukuthi zithole ingwalo zokuhambisa ezama-passports. Umnumzana Brian Masango, umlimisi osebenza lenhlanganiso yeWorld Vision, esebenza leziphepheli zaseTongokara, ukhulume leStudio 7 phezu kohlelo lokulima kuthelezelwa oluqhutshwa iziphepheli lezi. Ngaphandle kokulima, iziphepheli ezihlala eTongokara Refugee Camp zilemisebenzi ebalisa ukweluka, ukuthunga, ukufuya imbuzi lengulube, njalo bakhona abalezitolo zokuthengisa impahla lokudla. Kulabanye abathi iziphepheli zilakho ukwengeza isikhwama sikahulumende esemali njengoba labo befuna ukuhlala impilo ehlelekileyo. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo efundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, umnumzana Methuseli Moyo, uthi kuqakathekile ukunceda iziphepheli.
IZimbabwe kwenzayo khonoku kuyinto enhle, kugcinwe abanye abantu abaziphepheli abavela kwamanye amazwe. Kuzamela-ke sithemba bayancediswa ukuthi bathole ukufunda, bathole amathuba ukuthi basebenze, bathole amathuba ukuthi njalo benze ezamabhizinisi ezenotho ukuze baziphilise, ngoba umuntu phela usengaba yirefugee impilo yakhe yonke.
Ilanga leWorld Refugee Day belithakazelelwa phansi kwendikimba yokuphathisa iziphepheli e-Solidarity with Refugees ngesikhiwa. Ngimele iStudio 7 ngiseTongokara Refugee Camp eChipinge, nginguTobias Mutsingwa.
Kudaba olufanayo, uhulumende weBotswana uthi uzaqhubeka ngemizamo yokuthi athuthukise impilo kahle yeziphepheli abanye bengabavela eZimbabwe. Kukhangelelwe ukuthi ezinye iziphepheli zihanjiswe kwamanye amazwe aphetsheya kulandela isicelo sabo. Indatheli zindaba yeStudio 7, umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHavron kweleBotswana.
Umphathintambo obona ngesiphepheli kweleBotswana, umzana Machana Shamukuni, ekhuluma ngelanga lokunanza isiphepheli enkambeni yeDugi namuhla, uthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni ukuguqula imithetho ezakwenza impila kahle yesiphepheli ibe ngcono. Iziphepheli zihlala zikhonona njalo njengongatholi ukudla okweneleyo kumbe okonakileyo kanye lokuhlala ezindlini ongamelanga kuhlale abantu. UShamukuni uthe konke lokhu kuzalungiswa ngokuguqula eminye imithetho ukuze ihambelane lenhlanganiso yomanyano womhlaba e-United Nations.
The pledges are to review a review of the refugee recognition and control, inclusion of refugees in the national development agenda.
Sizimisele ukukhangela imithetho ehambelana leziphepheli okuzabona bephiwa izithupha lokunye. Njalo sesihambe isibanga ukuthi sikwenze lokhu.
UShamukuni uthe kulenani leziphepheli eliphose lifika amakhulu amathathu, i-289 elizayo kuyahlala kwamanye amazwe kulandela isicelo sazo. Lokhu kugoqela abanye abeZimbabwe abazahanjiswa emazweni afana leCanada.
I further appreciate the resettlement to other host countries that has been ongoing with additional 289 individuals.
Ngiyabongela uhlelo lokuhambisa abanye benu kwamanye amazwe. Kulaba ngu-289 okumele behambe. Silethemba lokuthi ngenyanga ezayo konke kuzabe sekulungile.
Owenhlanganiso yobona ngesiphepheli umhlaba wonke jikelele e-UN High Commission for Refugees, umnumzana Madoda Nasha utshele iStudio 7 ukuthi njengendlela yokuthuthukisa impilo yesiphepheli sekuzaqala ukubanikeza imali ukuze bazithengele ukudla.
We expect the cash base initiative to commence by July.
Sikhangele ukuthi uhlelo lolu lokuthi baphiwe imali hathi ukudla lusungulwe ngenyanga ezayo. Amalungiselelo wonke nje aseqalile.
Noma nje kule mzamo yokuthuthukisa impilo kahle yeziphepheli, inhlanganiso emela amalungelo oluntu kweleBotswana eyeDiswanelo ithi kayijabuli ngesimo esikhona enkambeni yeDukwi. Isikhulumise eDiswanelo unkosazana Halibuye Mureng uthi uhulumende weBotswana kumele azame ukuthuthukisa impilo kahle yeziphepheli kweleBotswana.
We ask the government of Botswana to ensure comprehensive review of the refugees recognition and control act and to include specific provisions relating to their rights.
Sikhuthaza uhulumende wethu ukuthi akhangelisise imithetho yeziphepheli ukuthi labo bazizwe beyamukelekile kweleBotswana.
Ukuncipha kwemali yokugcina isiphepheli enkambeni yeDukwi kwenza ukuba abanye beyidinga imisebenzi yokuziphilisa. Iningi lesiphepheli zeZimbabwe seDukwi zabaleka ekhaya ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli lonolo ludlakela ngomnyaka ka 2008. Bekulezi phepheli ezidabuka eZimbabwe edlula amakhulu ayisikhombisa eDukwi, kodwa sekusele ingcosana inengisela buyiselwa ekhaya kuthiwa isimo sesilungile ukuthi baphindele. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiseHavron kweleBotswana.
Kulabantu abanengi abahambe enkonzweni yokuvalelisana lomuyi uLucia Sini obeyintatheli-ndaba yomsakazo weStudio 7. ULucy ubelesifo semvukuzane wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation kanye le-SABC engakaqhatshwa ngumsakazo weStudio 7. Ukuze sizwe ngemisebenzi yakhe, sixoxe lomsakazi olodumo umnumzana John Masuku.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC class u-radio 4, wangena u-radio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zezitshewa ezifindekele nesishona njalo esenza ezinye inhlelo u-radio Zimbabwe sese-radio 2 njalo engakaphumi u-radio 4 esenzela ku-studio 7. Umuntu obe uthanda umsebenzi wakhe njalo umuntu obe nakekela imuli yakhe isikhathi ngasinahlangana naye ngimbuze ngabantwana akhanye ngumuntu obenzela kuhle sibuze futhi labo bathuthuke empilweni. Okuyinto esiyikhuthaza abasakazi lentathelizindaba ukuthi ngaphandle kokuba le ndlulela babe nempilo eqoqekileyo. Yikwesa kufunda kakhulu dadewethu uLucia Sini.
Ye, singathi-ke ungathini kumuli yakhe namhlanje?
Angithi imuli yakhe kayithokoze ekuthini ubakhele ilifa elihle elembeko elokufuthana kanye lokuhlakaniphela umsebenzi lokuzwanana nabantu bonke kungakhathalelekile ukuthi ngabaphezulu sengungweni abalingana naye nabaphansi wakhe.
Ye, singathi wasebenza kakhulu sibile ZBC ngokubona kwakho.
Wasebenza okwesikhathi eside ZBC ngibona dlami ngasuke ZBC ngamshiye khona kodwa engikwaziyo ukuthi wavelwala eku-radio 4 kodwa kwesinye isikhathi uhlelo ku-radio Zimbabwe sese-radio 2 nxa abanye abasakazi bakhona bengekho bezithiwa wayesenza lezi ezinhlelo kwakuvele kunokuthebela.
Yezwa kuthiwa wayephathisa kakhulu intatshelo zindawo ezintsha ezasuka khonapho kambe wayebabamba njani?
Wayephathisa njengoba lathi samphathisa wathi engena samfundisa lathi ukusakaza ngiyakhumbula kuyezo simfundisa ngilo mngane wami engangihlala la ehofisini uPeter Barirewa wasuka uPeter ngasala ngisebenza laye uLucy awasoba ngumsakazi ozimele yedwa njalo wabantu isidoba sinyane ukhanya wayevele esuka ekubeni ngumbalisi ngakho-ke kwakulula ukuthi abambe izinto njalo aphinde aphathisa abanye.
Umnumzana John Masuku wayesebenza lomuyi uLucy Yasini emsakazweni weZBC sixoxe laye eseGwanda South. Kwezi phathelane leMelika. Abavoti kukhetho lukamongameli weMelika basengozini yokuphiwa imibiko yamanga ngabasebenzisa imitshini yakulezi nsuku i-Artificial Intelligence AI ukulingisela abantu ngenhloso yokuthuthukisa abanye abezombusazwe kumbe ohulumende bamanye amazwe. Intathelizindaba ye-VOA u-Ivana Pidboska ukhangela ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence kukhetho lomnyaka ka-2024. Ukusetshenziswa kwe-artificial intelligence i-AI sekuqale ukubonakala kulolu khetho kulandela ukuphuma komfanekiso owalungiswa nge-AI okaDonald Trump esanga ingcwethi yezemikhuhlane ethelelwanayo uDokotela Anthony Fauci kanye lemifanekiso yamanga eveza uJoe Biden etshela abavoti beNew Hampshire ukuthi bachiyane lokhetho lwamaprimari. Ingcwethi yezokukhutshwa kwembiko u-Elaine Kamak owe-Brookings Institution uthi isikhathi esiphuma imifanekiso lamavidiyo amanga la yiso esenza abe yingozi kakhulu.
Even 24 hours before the election,
umuntu uyenelisa ukukhupha imibiko yamanga sekusele amahola angamashumi amabili lane ukuthi kuqhutshwe ukhetho. Kunzima ukulwisana lemibiko enje njalo ilakho ukuletha umahluko omkhulu kukhetho.
Inkampani ye-Rijo Gupta e-Deep Media ephathisa isigodlo somvikela ese-Pentagon ukubamba imifanekiso amazwi lamavidiyo amanga
ithi avamile ngoba engadingi imali eningi ukulungisa njalo elungiseka kalula.
In the end, it takes about 15 minutes to create a deepfake.
Tata imizuzu elithumi lanhlanu kuphela ukulungisa imifanekiso le. Kulendlela zokulungisa imifanekiso le kungela mbadalo ezitholakala ebulenjini njalo umuntu efuna ukubhadala ulakho ukubhadala amasenti amabili kuphela ukulungisa ilizwi elinemizuzu engamajumi amathathu.
Ingcwethi elwela inkululeko yabakhupha imibiko u-Aricon uthi
there's been a lot of talk about Russia, but China also, especially as they...
Kukhulunywa kakhulu ngeRussia, kodwa iChina layo ilwa isebenzisa i-AI izama ukuthi ikhokhele abanye.
Ukhon uthi inhlelo eziqhutshwa ngaphandle kwelizwe zihlose ukupha izizalwane zeMelika ezilodumo imibiko yamanga ukuze zibe yizo eziyithumela abanye. Amankampani amakhulu awemitshini yakulezi nsuku kanye lawebulenjini ethembisa ukulwisa ukusetshenziswa kwe-AI kumikhankaso yokhetho. Kodwa akukabi lo mthetho welizwe okhangela lolu daba.
It's very, very difficult to regulate political speech.
Kunzima ukubeka umthetho okhangela imibiko yezombusazwe kwelemelika. I-First Amendment ivikela imibiko yezombusazwe njalo lokhu kulesizathu esihle ngoba asifuni ukuthi uhulumende angenele kukhetho.
Ugupta uthi udubo olukhulu ngolokwahlukanisa umbiko wamanga loweqiniso pho singaba kwazi njani nxa umbiko ungowamanga i-deepfake.
And the audio quality is bad, that is a hint that it could be AI generated. It might sound kind of silly or trivial.
Amazwi aphuma ehayiza lokhu ngokunye okulakho ukuveza ukuthi umbiko olungiswe nge-artificial intelligence. Kulakho ukuba sengathi inhlekisa kodwa ukukhangela ama-watermark emifanekisweni lakumavidiyo kulakho ukwehlukanisa imibiko yamanga leqiniso. Nxa usecingweni olule vidiyo ucabanga ukuthi yi-deepfake elungiswe nge-AI, tshela umuntu oxoxa laye ukuthi abhodise isihlalo sakhe nxa engehlukileka ukwenza lokhu kulakho ukuba lucingo lwamanga.
Ukhon uthi i-AI ilakho ukusetshenziswa kuhle kwezombusazwe iyenelisa ukuphathisa abakhankasayo ukuthi bakhulume labavoti ngendimi zabo njalo ilakho ukupha abakhankasayo ulwazi ngabavoti ukuze benelise ukubumba imibiko yabo. Udaba lolu luqoqwe ngu-Ivana Pitboska.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya ukubotshwa kwamalunga e-Citizens Coalition for Change ngesonto edluleyo eHarare, wona athi ahlukuluzwa njalo achaywa kabuhlungu esezandleni zamapholisa. Amagqwetha abo alokhe elwisa ukuthi abanye bayehlolwa ngodokotela njalo abanye bakhulule ngemali yesibambiso e-bail. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mthutha, umabhalane webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-Information Communication and Technology njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla. Endawonye lomnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-CCC onguye osungula lengxoxo.
Ababotshiwe abaseHarare bebotshwa, they were in a private place and ayilandi ngemopha ukuthi kuyisomele ihambe kwi-register nelokhu zemapolisi and so forth, even though they had already did that. Same with us in Bulawayo, we had that very same arrangement. Sihambile ku-private venue yethu, ufika khona ngale sicande vele kulamapholisa, kule military intelligence, kulama-CIOs and so forth. They were there to tell us ukuthi no, you can't celebrate this thing here because nalifuna ukukhoza umsindo.
Mnumzana Mthusa, lungathi ngalokho okuthiwa ngabanye benu be-CCC.
IZimbabwe yilizwe elingashoda ngeriphabhulikhi, yilizwe elilemthetho ekhona ehleliweyo ekutshengisa ukuthi nxa umuntu efisa ukuba lomhlangano kumbe efisa ukuba lento ejengise ukutshengisela, kumele ayenze okuhlambisela ukubhala incwadi icela amapholisa ukuthi ozala ngukhombisa inambali phila kwenza nini ekhadi fidi olithinoyo ukuthi bake bazama ukucela ukuthi bayenze, kodwa kulamalanga acelwa ngawo besesilizwile ukungahunga lathi ukuthi kulabantu abafuna ukusebenzisa i-Soweto Uprising Commemoration ka-16 June vele Zimbabwe ukwenza udlakela udlame lezinto ezizangenisa iZimbabwe sikhangelele ukuwosa i-August 2024.
Nanso indaba Mnumzana Moyo,
mina mbona ingani it's very wrong to assume ukuthi abantu bazayenza into zodlakela when they just want to commemorate the day of the African child. Bona sebecabanga ukutonitanga sebefuna ukuthi besihlaleni.
Umnumzana Mthusa uphinde wakhuluma njalo ngokuthi umthetho laphana ulandelwanga ukwazisa amapholisa.
Khonokho kuwrongo kakhulu ukuthi bekukhuluma ukuthi kuthiwa umthetho awuzange ulandelele because babhali lokhu zelile. And futhi umthetho wakhona ma usitsho ukhuluma on a public gathering and laphana behambile bekukupublic. Ma umuntu esendlini yakhe emayadini ku-private place and then ukuthi usithi wena umuntu lwana ufuna ukuze ukwenza umsindo esendlini yakhe applied but amapholisa wayenza okokutshintsha ngelakuthiniisekeze i-command from e-sixth building ngale Harare.
Sesibuya kuwe Mnumzana Mthusa, uke wakhuluma ngokwe-SADC
esikhathini esekujike ukhetho lafike. Ukhetho lolu khetho luthelile sibone ukuqamukaqamuka kwabantu abe-TPC abanye besithi sebeyibhulu abanye besekuqala lemakasi ukukhethana ephalamenti besenzayo sebone ngokwabo abathembani. Ngabe into enhle kangaka into engelanto enesingizingizi phakathi hawu indaba into yankhona isenza icashile yindaba into yankhona itshintshwe izenu nelatinini ngenxa yokuthi lawo thina ama-message ade seculeta kuma-inbox yakhona ade khonzila wabhala ukuthi it's our time as young people let's do it kuleminye imihlangano yokuthi ivalelwane njengeyipilis esasifuna ukuhosta khona ama-minista yenza i-interfere ipholisa yalala yathi yona alinike layo imihlangano yesakathi ngoba seyabuya irali labongameleli ibandla i-difference yethu lawo ukuthi nxa siyalelwa indawo lezi asigigini sifake kumaphisandaba sihle sikulungise indawo simelele another opportunity yingayi imihlangano abasebeyenzile ade senza ngu-ostalogi nothibaya province by province ubona ngani ngabe kuthiwa ipolisi kumbe ivaliphesi ayikufuni khonoko ngayeukuthiyekusenzakala
lokho engikuwe Mnumzana Mthusa. Siyabona njalo abanye ababotshiweyo laba be-CCC bahamba beqhula abanye bathi bachayiwe.
Angiye ngaba lethuba lokuthi ngikhulume ngakho ngoba anilwazi ukuthi ngabe liyiqiniso kumbe ngabe kuyini. Ngibona ngani ngimbuzo oqakathekileyo
kakhulu. Nxa bebonakala beqhula kumavidiyo ke
sesake sabona amavidiyo akudala namsiyambona esiqhula esika-right sasa esekhoti yese siyekhoti eqhula esikalesi sikujayele lo siyakwazi uyangithendakala
uthi baya-ekha qhamukile omunye le-fracture enyaweni angazi ukuthi abantu bezanupiefu athi basuka bebenjani engqondweni zabo ngabe ibe bekhuluma amazwi abuhlungu kangaka. So hatless ubuhlungu khuluma nje ngenze soka lesithi inyembezi ziyashintshwe emehlweni ami ukuthi ngizwe omunye umntanga you might be asami izanupief thinking that you are the master unkulunkulu wakho konke but the day is coming and the day is coming and they are pushing us to the end ukuthi sirivote againstthem.
Mnumzana Mthusa,
ngiqhiba nje ngiyamuzwa lapho Mnumzana ungani sezonda ayibala monopoly yokuzonda ngathi zingabe phezu kanjalo siyabhanisa ukuzonda adenisizibilile zenzakalayo ezihlanganisela abantu abadilitela amapholisa ngamathi amapholisa ngasesifaka i-minimum post sokuthiwa kube nesiposa but engiyishiye kujayele lokho but engingakutsho mina ezweni lezimbabwe ukuthi bakithi umunye umongameli upresident Emmerson Mnangagwa nguye umongameli welizwe kule misebenzi eminingi ayenzayo lapha asinyisa khona wonke umuntu eZimbabwe athi ilizwe lakhiwa ngabanikazi abanikazi belizwe yini lawo kungabe ngowe-TPC ngabe ngowezanupief
hayi ilizwe kumele sinyakeni sonke umongameli wakho mayenza into erong umthetho umongameli yenza into erong futhi condemn the police brutality that is happening
kuyazwakala sibili hayi kodwa mina ngibona ngani kuhle kakhulu ngoba umongameli okhona upresident Emmerson Mnangagwa wathi yena vele nomongameli olalelayo abantu so lawe ulelungile lokumtshela ukhulume ukuthi hayi umongameli kumele senze so
maybe nguNelson Chamisa u-advocate Nelson Chamisa so
leyo bekuyingxoxo-mpikiswano phakathi kukaMnumzana Munashe Mthusa, umabhalane webandla le-ZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye loMnumzana Wesley Moyo, ilunga logatsha lwabatsha oluzithi ngolwe-Youth Task Force kubandla le-TPC bexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 bekobulawayo. iZimbabwe Anti-Corruption Commission isihlolisisa udaba lukaMnumzana Moses Mpofu loMnumzana Mike Chimombe okuthiwa banikwa izigidi ezingamachumi amane zamadola eMelika i-$40 million nguhulumende eyokuthenga imbuzi zikaZulu phansi kohlelo lwe-Presidential God Scheme behluleka khona ukuthenga imbuzi eyodwa. Isaac Itababeli laba banikwa imali lelo hlangothi lukahulumende oliphatha imali yesizwe olwe Ministry of Finance. Akasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolo Chimombe loMpofu okubikwa ukuthi bangaphandle kwelizwe. Bayadingwa njalo ababili laba abalisana lomnumzana Whitney Chivayo ngodaba lemali efanayo okuthiwa yanikwa uChivayo yiZimbabwe Electoral Commission eyokuthenga okokusebenzisa ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho nyakenye eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba, sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe.
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi kulobugebengu obuningi obenzakalayo ikakhulu ekuphatheni kwezimali zabantu ezigcinwe nguhulumende. Ziphiwa abangane, ziphiwa izihlobo, ziphiwa abantu abangafanelanga ukuthi bathole amathenda. Ikakucacanga kahle ukuthi kuyavezwa kube segcekeni ukuthi nxa kudinga abantu abangancedisana lohulumende benamankampani kulandwa abantu nsitha okwenza kube lobugebengu obukhulu bona lobo esibubonayo. Angiboni ukuthi kuzaba kukhulu okuzakwenziwa ngala macala ngaphandle kokuthi nxa ngabe mhlambe bengamanga kahle kwezepolitiki.
Yebo, manje siyabona ukuthi ababili laba kuthiwa baphandle kwelizwe wakukhevu kambe ukuthi bazababisa ekhaya bazethoniswa kube vele sokuphelele ngokubona kwabo.
Uma bethanda ukuthi babalethe ekhaya bangabaletha, kulula ukuthi babalethe ngoba phela kasika sigwebo sentambo thina esingayithusa amazwe amanye nxa ngabe umuntu enze icala lokukhwabanisa le corruption asigweba intambo kuleli lizwe lakithi. Yikho kujwayele ukuvimba kakhulu. Kanti ke lapho abakhona bangibona ukuthi kungehlula nxa ukuqathaniswa lezi mali lezi ezingaka. Malutshwana amazwe angafisa ukuthi abagcine benze amacala amakhulu kangaka. Ngakho ke ngicabanga ukuthi kulula ukuthi babalethe baphenduke ekhaya nxa bebadinga ukuthi babe khona. Ngoba le mali iyadingakala, imali yelizwe, imali yesizwe, abantu behlupheka kangaka, indlala ingaka, balutshwana badla buthebelele bezikholisela abanye belamba. Ngakho ke lokho kumele kujeziswe ngendlela enkulu kakhulu.
Yes, yabona njalo ukuthi bakudaba lwezeki ukuthi bathola phose imali efanayo kumbe bayitholanga kumbe kwahamba njani pelo Chivayo lapha asazuthi ukubona njani khonokho ngamafishane.
Vele nxa ngabe kusenziwa izinto egcekeni kucacisiwe kwa-announcewa ukuthi namba abafuna ukuthenda abafuna ukuthi bangancedisana lezeki sibazi phambilini kungakakhethwa lo okhethwayo. Kuba lula ukuthi abantu bakwazi ukuthi phela lezi izigebengu lwana kathimbakalanga kodwa njengoba kusenzeke siyakwazi ukuthi kule mzimali eziphananwayo laphana kufihlwe ubufakazi, kudilizwe ubufakazi. Kakwethusi ukuthi uthole ukuthi ngemva kwesikhathana uzoza sokuthiwa hayi kakulacala lapha kuphelele emoyeni kumbe bagwetshwe basebegwetshwa nje into engayindawo babuye baphume futhi bayezidlela imali zonke lezi abazikholisayo abazitshontshela abantu.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso yeNational Consumer Rights Association of Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dube ekobulawayo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namhla sixoxa ngokubhubha kwentatheli zindaba uLucy Yasini obesebenzela iStudio 7 kanye langosuku lweziphepheli olwe-International Refugee Day. Singeke ehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kunanzwa usuku lweziphepheli ole World Refugee Day, ezinye iziphepheli zikhala ngokungaphathwa kuhle. Intatheli zindaba zincoma imisebenzi yomunye wazo uLucy Yasini obhubhe ngomvulo obesebenzela iStudio 7. Abaphikisayo bakhala ngokukhahlanyezwa ngohulumende weZimbabwe kulandela ukubotshwa kwabo ngesonto. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngudabo kaNcube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.